Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo mhlaka 8 ngabakazi 2022 nguProphet Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje.
Lanako labantu abangangenela, kufumane ukungenele labo ababevele bencedisana neZimbabwe ukuthi bathole uzibuse. Okwamanje umnakagwa le nto ayisho, uyisho ngoba uyakwazi ukuthi labo ababevele besicidezele bayathatha ukuxambukela endabeni ezingaqondakala lapo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza umbuso okhululekileyo njalo eleZimbabwe alisoze litshelwe ngamazwe ayeluncindezelo ukubana liqhube njani indlelo zalo.
Ngithi to appeal futhi kiwo amaphathi lawa afuna ukubusa lawa abusayo ukuthi kumele banakekele abantu baleli lizwe. Abantu laba okakathesi lanxa uhulumende ezama ukuthi abancedise ngama-allowance kodwa hathi sibabona bengabantu abadrekayo.
Abalwa yimpi yenkululeko bathi kumele uhulumende ahloniphe ngokubanika amapentsheni alohlonzi hathi abakuthola okwamanje. Kuthi ke ingcwethi zezempilakahle lezenhlalakahle kaZulu zithi umfana ongumfana kumele anakekelwe ufana lomntwana oyintombazana ngoba laye uvame ukubhekana lenkinga ezijeneyo esezikhathaza abasakhulayo ngalezi nsuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza umbuso okhululekileyo njalo eleZimbabwe alisoze litshelwe ngamazwe ayeluncindezelo ukubana liqhube njani inhlelo zalo. Umnangagwa ukhulumela amazwe embuthanweni wokunanza amaqhawe elizwe we-National Heroes Day eHarare. Uqhubekele ilembu lesizwe kumdeni walabo abaphiwa inhlonipho efanayo sebetshonile ababalisa uMnumzana Sogwa kubaNdlovu, Swanda Kennedy Mbuso Sibanda, lo Crispin Masuku. Usuku lwanamhlanje lunanze ezigabeni zonke zelizwe lapho iziphathamandla zikahulumende ezethulele abantu umbiko kamongameli uMnangagwa. Umbiko kamongameli Mnangagwa ofanayo. Ukuze sihlaziye lolu daba lokunye njalo okuhlafunekayo kulombuthano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Walter Nsunkulu Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngiyakuzwa msakazi, uma ubaba uMnangagwa ethi yena eZimbabwe bengangeneli laba abaphandle ababengasiphathisi ngesikhathi kulwelwa inkululeko yaseZimbabwe. Lokho inkulumo nje abangayisho bonke abantu ababusayo ngoba siyazi ukuthi isikhathi esiningi labo ababevele besilwa esingathi babesilwa labeZimbabwe yibo njalo asebebuya bezofundisa iZimbabwe ukuthi inkululeko kufanele siyiphathe kanjani. Siyazi ukuthi iZimbabwe ngendlela ephatha ngayo abantu bayo abantu abakhululekanga njalo abanye siyazi sebebaleka ilizwe besithi bayahlukunyezwa. Kodwa akusho phela ukuthi labo ababevele beyo ababencindezela sokufanele ukuthi bangenele. Lanxa kulabantu abangangenela kusibale ukungenele labo ababevele bencedisana neZimbabwe ukuthi bathole uzibuse. Okwamanje umnakagwa le nto ayisho, uyisho ngoba uyakwazi ukuthi labo ababevele besicindezela bayathanda ukuxambukela endabeni ezingaqondakala lapo.
Sibonile njalo umongameli Emmerson Mnangagwa egcizelela ukuthi upha inhlonipho uMoyi uMnumzana Ndabaningi Sithole lo Mnumzana James Chikerem. Singathi lokhu kulesi sindo yini njalo kungabe kusitshona ukuthi beze bebanike lamhla?
Inhlonipho ephiwa uNdabaningi Sithole lale ephiwa uJames Chikerem, uMnangagwa siyakwazi ukuthi ibandla lakhe isikhathi esiningi laliba khangela nje abantu abathengisayo lava kodwa siyabona ukuthi umnanga kunxa esejintshile ingqondo indlela ababheka ngayo lava kubonisa ukuthi sezama ngazo zonke indlela ukuthi bahlanganise wonke umuntu ngoba siyazi ukuthi usithole kulechaza libambayo ekulweni ekulela amalungelo abantu ushikela malayo yikho lichaza libambayo kodwa ngenxa yokuthi bathi sizosiya ungozibuse ngo-1980 babengeke kuzaniphefu abakhangelwanga nje abantu ababengabantu ababengamaqhawe kodwa-ke manje umnakazi uzama ukuthi azibonise njengomuntu wehlukile kulalokhu izaniphefu evele eyaziwa ngakho ufuna ukuthi kubonakale sengathi izaniphefu isihlanganisa wonke umuntu singazi ukuthi abantu bazokhangela kanjani kodwa yena yinto ayizambayo le
eleZimbabwe selifikile yini ezingeni lokuthi lithi liyathola izithelo zokuthola uzibuse
iZimbabwe isezingele lokuthi sokufana ukuthi ngani iyathola izithelo kodwa siyazi ukuthi ikakhulu indaba yomhlaba iZimbabwe ithe sithola ukuthi ithathe umhlaba wayo yalwiswa ngabantu abangaphandle ikakhulu abe-Britain nabanye ababesekela labo so izithelo lezi zibonakala ngani azikho kodwa-ke ayikekho umuntu ongaphikisana lokuthi kwakufanele vele umhlaba abantu bewuthatha kodwa indlela wathathwa ngayo yikho kuphela okwenza ukuthi iZimbabwe ifike ebangeni eyeliyilo manje ukuthi itholakale sike-under loku kuthiwa ama-sanctions izithelo azisoze zibonakale nako ukuthi vele kube under ama-sanctions kodwa kufanele ukuthi manje abantu ngabesebevele sebazithola kudala izithelo kodwa soze zibonakale into zezithelo nxa ilizwe lilokhu
lo ke umnumzana Walter Nsungunguli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa lapho ecingweni losithandekile namhlanga we-Studio 7 kunjalo nje abala impi yenkululeko bathi kumele uhulumende abahloniphe ngokubanika amampentsheni alohlonzi hashi abakuthola khona manje bathi bahola amadola elimelika aphansi kwamakhulu amabili awemelika okwenza behlupheke okumangalisayo umnumzana Isaac Mabuka owala impi yenkululeko njalo okwamanje ekubandla lezaphu uthi kuningi kumele kwenzakale eZimbabwe ukuze uZulu azibuse. Umabuka uthi umuntu wonke kwele Zimbabwe ulelungelo lokubusa.
Into eyayilula lapha yi-majority rule ukuthi kubuse wonke umuntu akhulume avote ngendlela afisa ngayo and njalo kwahamba kwalwiwa kathesi sesifike esigabeni sokuthi sesizibusa. Kodwa kulabanye abathi kona nxa ubani engakusaza hayi kungangcono kufiwa hayi bo nxa sisenza ama-elections sitsho ukuthi lo owinileyo akabuse ngendlela ye-constitution yelizwe lethu thina esalweli lizwe lathi kasincediseni kulokhu kulokuthi sincedise ngokutshaya futhi abantu esabalwelayo hatshi ayisikho okurayithi ukutona thina salwela abantu sibuye silale sesibatshaya sesibafake lapho kuthiwa ngama-clips sesibatshaya ukutona indaba wena usuthengisa ngoba uzwisisana lobani
baphethwe njani baba Mabuka abalwa impi yenkululeko
ngithi to appeal futhi kiwo amaphathi lawa afuna ukubusa lawa abusayo ukuthi kumele banakekele abantu abalweli lizwe abantu laba owakathesi lanxa uhulumende ezama ukuthi abancedise ngama-allowance kodwa hatshi sibabona bengabantu abadubekayo abakuleyani isayidi nxa siseparate abantu abanothileyo labangadubekiyo labadubekayo sibabona bona bekusayidi abantu abadubekayo ayiapeali ukuthi lo hulumende ancedise lanxa elama-allowance kodwa ancedise ukuthi ama-allowance akhule aye phezulu mbijana lo munye uhulumende ongangena uyapila ukuthi wona anakekele abantu abalweli lizwe ngoba abantu labo bahlala abanye ngilitshela ukuthi wayeqeda 4 years engazange alale endlini efulelweyo elale egangeni kuphela mjokojo abanye bethu sifunda abanye bethu okuyithi esesiphethe izikhundla sifunda siba ngamaprofesa sibe ngama-injiniya sithi nxa sebefikile sitona umuntu ongafundanga akumelanga anikwe lutho hayi wo asincediseni abantu abalweli lizwe
umnumzana Isaac Mabuka ngwebandla lezaphu njalo ngomunye wabalwa impi yenkululeko obexoxa lapho le-Studio 7 ekobulawayo mnumzana Elifas Mashaba ukubandla lezano PF. Yena ke uthi uhulumende uyazama ngamandla wonke ukubana anakekele abalwa impi yenkululeko. Esithi usuku lwe Heroes Day lusuku oluqhakathekileyo kakhulu embalini yeZimbabwe.
Sibuyele muva khonale ngesikhathi sabo lobhengula abayibo laba abaqala ukulwisana lesitha. Isitha sesibuyile sazothatha sifuquluza umhlabathi wethu onehanda okagubi. Sikhumbule njalo futhi ama-nationalist ethu abayibo abahlala phansi babona kuqakathekile ukuthi kungakuhanjwa empini, bebona ukuthi laba bantu kabazwisisi ukuthi sikhulumisane. Siyakhangela ngesikhathi ezedluleyo obaba uJoshua Nkomo iqhawe lethu lesizwe, sikhangele sikhumbule njalo uRobert Mugabe, sikhumbule uJoseph Msika, sikhumbule uBhejitepo, sikhumbule uNiketa Mangena, sibakhumbula bonke abalele ngezindawo ngezindawo nabantu abahlala phansi bazinikela ukuthi ilizwe livele lakhiwa ngabanini balo, ilizwe lilelwa ngabanini balo, ilizwe lilethwa nxa abantu bethe bahlala phansi bavumelana ukuthi kasenze into enje eqondileyo. Njalo yikho lokho okwenza ukuthi abantu behlale phansi babone kube isikhathi sokuthi kasithaleni isikhali siyelwisana lesitha kathesi.
Yes, singathi kwamanje uhamba njani?
Silokhu silaso isitha. Sibonile sithe sithi thina ngesikhathi seLancaster House kwavunyelwana ukuthi khona umhlabathi wethu eZimbabwe uzafuzwe hand over after 10 years. AmaBritish azabhadala izimali ofuthi bebhadala abantu babo ababeyibo ababehuquluze umhlabathi wethu. Kodwa kwehlula lokhu sithe sesibona ke igovernment nabantu beZimbabwe sithi lokhu sokwehlule. Bangena ke bathatha kumhlabathi wabo back, kwaba into embi, kusafakelwa ama-sanctions. Lalamhlanje lokhu sikulisa la ama-sanctions ayiwo asenze i-economy yethu yaba yilokhu eyikho khona. Kodwa ke akunani, kanti vele i-economy eyayivele ikhona yayingekabani, yayivele ingasiwe yethu. So kwakuvele kufanele ukuthi iza kuwa siyivuse. Ngikho kathesi bona sesiyivusa ke yethu i-economy. Sikhangele kathesi industry yethu kathesi eningi kakhulu ibanjwe abantu bethu beZimbabwe. Sikhangele ema-mines lapha sithedethe sesibambile. Sikhangele imigwaqo yethu sesizivumbele imigwaqo.
Umnumzana Elifas Mashaba lilunga lebandla leZANU PF limuzwe exoxa lapho ecingweni lo Gibbs Dube ekobulawayo. Izakhamizi ezihlala ezindlini zekansili yakobulawayo emzini oweHyde Park zibiwa zingaseyikukhitshwa kulezo zindlu okweminyaka elishumi elandelayo ngemva kokuvumelana lomanisipala ukubana ziqhubeke zihlezi khona. Lezi zindlu zisesigabeni seSt Peter's, New Mazwi, Robert Sinyoka leMethodist Village. Mnumzana Khumbulani Maphosa wenhlanganiso elwela amalungelo wabantu eMathebeleland Institute for Human Rights uchasisa ogcweleyo ngalolu daba kungxoxo ayenze lo Gayina Gumede Saidi oweStudio 7.
Yase Hyde Park egoqela iSt Peter's, Inyumazwi, Robert Sinyoka leMethodist Village. Siyananzelela ukuthi amavillage amabili lawo amathathu lawo St. Peter's, Robert Sinyoka leMethodist ngamavillage amadala njalo ayevele efakwe kulisi. Kunyanga eziphelileyo sibona lumnyaka izakhamizi zakuleyana indawo zike zabhalela uBulawayo City Council zicela ukuthi kakube khona indawo enye futhi abayiphiwayo ukuze abantwababo labo bakhe eyabo imizi, ngoba khathesi kwathi kuqalisa kuyabe kuyimuli nje yodwa. Kodwa labo bantwana sebakhula labo sebengama madoda nabomama sebele mizi yabo, abantu kabasakwani emakhaya. I-City Council yayala yathi hhayi kakusuze kwenzakale lokho ngobe umganga olaphana ukhangelelwe ukuthi usetshenziswe ukuqhelisa idolobho lakobulawayo. So yindlela nje indaba yakhona ebihamba ngayo. Ungabuyela muva futhi uzakucela ukuthi kuthe kuqalile i-village yenyumazwe kuye kwangani kulo kungakhulumisani kusho izakhamizi ze-St Peter's City indawo yabo kodwa i-council isala ngokuthi yona iyindawo yayo njengeBulawayo City Council. So bekungani sokubathi thena amadolo uwakhathesa ukuthi njengoba idorobho selisithi indawo bangeze basinika indawo yabantu abethu sebe yindawo yokuqhelisa idorobho pho bona kuza kwenzakalani nabo bazaba khona yini kumbe hlabo sebezaba ngabadudulwayo basuswe kuleyani indawo.
Inhlanganiso yenu kubamba umlomo ingene inceda ngani lapha izakhamizi ze-Hyde?
Thina sinjengenhlanganiso sivele sisebenza e-Hyde Park okweminyaka edluleyo besivele sisebenza khona sibafundisa ngamalungelo, sibafundisa futhi langendlela zokuxoxisana esithi yi-civic engagement kungela dlakela. Kukanti lakhathesi sithethe sibona lezi mpumelo ezikhona sahamba sayabanika ngoba siyananzela ukuthi okunye okuxoxwa ekhansilini bona kabakutholi njengezakhamizi. Kungayisibo bodwa nje kodwa kungabantu nje bose abaningi koBulawayo. Njalo futhi kusuke hayibha kusize edorobheni kuyadura kulalaba abasuka nje koBulawayo ngoba uyagadadula siya e-Old Phumula 50 cents ukuze etown usebenzisa $3 ukuhamba lokuphenduka. Kanti ezinye izakhamizi ziyafika emahofisini ngedola nje kuphela. So thina siyathatha kulwazi lemibiko ephuma ekhansilini sibanike ukuze labo benelise ukwazi ukuthi kwenziwa zinqumo bani ngabo futhi bengenzani. Suke lapho sibaphe i-advice sibabonise ukuthi hayi nxa kunje lina yenzani kanje lina selingayingeja ngalolu hlobo. So khathesi lakho bekhuluma ngendaba yamalisi besiphakathi ukubancedisa ukuthi hayi lokuyani okunye kungabe kwehlule kodwa indaba yelisi izamele. Siyathokoza ukuthi bayizamile isiphumelele.
So kuyiwa ngaphi-ke kusuka lapha sisiya phambili?
Esizama ukukwenza ukubancedisa njengezakhamizi ukuthi baqale ama-projects achiyeneyo azaba ncedisa ukwenza imali. Bengenza imali benelise labo ukuthi bangene ku-waiting list bathengele abantu babo bangene ku-waiting list labo bathenge izitendi njengabantu bonke koBulawayo. Bengabibe lokhu ebezibona behlezi bengabantu abahlawulayo abaseceleni kwedorobhu kukanti bona banomdanga le ndlela yokuzinothisa. Sivele silama-projects esesiwaqalile khona ngale abancedisa ukulima lokufuya ukuze bathole kangcono inzuzo labo baziphilise labo bathole imali labo benelise ukuthi
uMnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso elwela amalungelo abantu eMatabeleland Institute for Human Rights. Limuzwe exoxa lapho loGayina Gumede Saidi weStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela okwenziwa elizweni lonke lapho kunanzwa ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Udaba lokuthi ele South Africa kalisekeli icele empini yele Russia lele Ukraine bekuludaba egudwini emhlanganweni owenziwe phakathi kukanobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe womhlaba uSecretary of State Anthony Blinken lomunye wakhe wele South Africa uNaledi Pandor. Ele South Africa libikwa linganyikinyeki kulesi sinqumo sokungasoli imgceke ele Russia ekuhlaseleni elikwenze ele Ukraine. UPanda ubikwa esole elemelika lamanye amazwe angentshonalanga ngokukhangela ngelihlo eleyamele icele lele Ukraine engakhangeli elinye icele. Ngaphambilini kwalomhlangano uBlinken ubekubeke sobala ukubana elemelika lilobudlelwano obuhle lele South Africa, ngakho-ke bazanikana ithuba lokuxoxisana kungela kufuthelana lanxa kulokwehlukana kwemibono endabeni ezithize zobudlelwane lamanye yamazwe womhlaba. UBlinken useSouth Africa okwamanje phansi kohambo lwakhe lokwethekelela amazwe amathathu angezansi yezwekazi le-Afrika abalisayo na iSouth Africa, Congo lele Rwanda ngenjongo yokukhulumisana lamazwe awezwekazi le-Afrika ukubana asekele umbono wamazwe athuthukileyo wokusola ele Russia ngokuhlasela eliwenza kwele Ukraine. Ingcwethi zezempilakahle lezenhlalakahle kaZulu zithi umntwana ongumfana kumele anakekelwe okufana lomntwana oyintombazana ngoba laye uvame ubhekana lenkinga ezishiyeneyo esezikhathaza abasakhulayo ngalezi nsuku. Enye yalezi ngcwethi unkosazana Linda Ncube oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa uthi kumele umntwana ongumfana afundiswe ukukhula esazi ukubana owesilisa kumele ahloniphe owesifazana lalapho esetshadile ukuba aphathe njani umyeni wakhe. Yonke limfundiso uthi kumele iqalisele ngasemakhaya umntwana ekhula. Asizweni ke uMancube exoxa lo Gayina Gumede Sayidi we Studio 7 ngalolu daba.
Mina ngisebenza labantu abatsha and ngumsebenzi engathi ngiqalisa ukuwenza ngiqali usuku lwami lokuqala emsebenzi. Ngabona ukuthi lapha ama-program amaningi ngama-program akhangelele abantwana abangamantombazana. So ama-programs angikhona abekhangelele ukuthi abantwana abangamantombazana sengenzani ukuthi bengamithi besesikolo bengabile HIV AIDS ingculazi ngoba lapha eSouth Africa iproblem enkulu ukuthi abantu abaningi abathola ingculazi nabantwana abangamantombazana abaleminyaka between 17 to 25. So sasikhangelela ukuthi yizinye izinto iziphi izinto ezenza kube njalo. So ekwenzeni ama-programs wona la ngaqalisa ukubona ukuthi hayi mina abantu abangabafana akula ama-programs akhangele bona. So sikhuluma ngokuthi amankazana bengamithi besebenzisa ama-contraceptives bebesezikolweni but asizange sibe ne-program ethi bamithiswa ngobani. Sithini nxa sikhuluma lalaba abantu abayibo abamithisayo sithini ebantwaneni abangabafana ngezinto ezikhangelane zoku-contract HIV AIDS lokuthi nxa ama-issues akhangelane le-finance ukuhlala abantu abangabomama bebulawa ngobani ababulalayo. Yikho kwangenza ngiqalisa ukuba le-interest yokukhuluma ngama-issues akhangelane nabantwana abangabafana ukuze sikwanise uku-address ama-issues alokho esithi yi-gender equality. So ngoba singeke siyipolisi i-gender equality nxa abantwana abangabafana bengayizwisisi belisana lamantombazana nxa bebabona bephumelele esikoleni emsebenzini and so on and then isinjalo.
So yikho kwakunika igunya lokuthi ukhangele uhlelo lokuthi abantwana abafana bona benzani njalo bayafundiswa na.
So uhlelo lwethu thini uhlelo esilalo luhlelo luthi lapho kulabantwana abangabafana khona sikhulumane labo. Mina lo mntwana oyedwa umntwana nami ngongumfana so indlu yami ihlala igcwele abantwana abangabafana. Khathesi usele-21 but ekukhuleni kwakhe indlu yami yayihlala igcwele abantwana abangabafana. So ngangisithi nxa ndilalele bexoxa ngabona ukuthi abantu laba abalandawo engingathi yi-safe spaces lapho abakwanisa ukukhuluma ngama-issues abo nxa belimbuzo whether yimbuzo eqakathekileyo you know ebahluphayo or izinto ezincane abalandawo lapho abakwanisa ukukhuluma khona. Bahlala bengabantu abatshela ukuthi hambani ledlala khatshana lina indaba ukhala omunye nxa abanye bekutshaya lawe hambe uyemtshaya kodwa abantwana abangamantombazana asibaphathi ngaleyo ndlela. So yikho kwangenza ngibona ukuthi hayi mina into le ngiyibonayo endlini into ekumphakathi wonke. So lokho engizama ukukwenza endlini kangizama ukuthi ngibone ukuthi kwamphandle ngabe kwenziwa njani and because i-organization engiyisebenzelayo isila lama issues olusha impilakahle yolusha kwabalula ukuthi ngiqalise ukube ngikhuluma ngakho ngi-create ama-platforms lapha abantu abakwanisa ukuthi bezekhuluma ngenkinga ezibhekane labantwana abangabafana.
Manje ngapha-ke eZimbabwe ungafisa ukuqalisa uhlelo olunje eZimbabwe?
Wezi inhlelo ezinje sisidale akumelanga zilindele ukuthi kube le nkalakatha zezimali ezikhona. Omama babantwana abangabafana izikhathi eziningi babafundisa ezikoleni ongathola ukuthi uzathola ukuthi kulabantwana abangabafana kulezo zikole yibo abangaqalisa ama-programs okuthi nxa sebeqeda ukudlala isofa laphayana bebe le ndawo yokuxoxa bezwisisane bezwisiswe ukuthi inkinga abakhangelane lazo khonapha esikolo yukini ezizenza begcine bebe ngabantu abalolaka abathanda ukulwa beqalise uku-addressa ngele ndlela bengalindeli ukuthi kuzaba le-UN ethi khona i-gender equality sishiye abantwana abangabafana emva nansi izimali zokwenza izinto ebengazenza. But nxa bengakhuthazi izinto ezinjengama-scout you know sesathiyana lama-scout lama-cubs but yizizinto yizindlela ezazikhona.
Unkosazana Linda Ncube yingcwethi ecubungula ezenhlalakahle kaZulu. Limuzwe exoxa lapho ecingweni lo Gayina Gumede Sayidi owe Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Ukuvalwa kwezikolo ngeviki edluleyo sokuvuselele ukwesabela kokuqhamuka kwemicimbi yabasakhulayo yokuganga ebizwa ngokuthi ngamavuzo parties kobulawayo. Emagigini lawa abantwana abasebele minyaka abaleminyaka engaphansi kwelishumi lathoba minembili babikwa bebonakala benatha utshwala besebenzisa izidakamizwa besiya lasemacansini. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lomfundisi Hussein Swanda, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ngalolu daba.
Ye amavuzu pathi sesike sezwa ngathi lamapolisa aye aletha ukuthi si umbiko ukuthi siufake emabandleni kukhuzwa abantwana ngenxa yokuthi bekuswakala ukuthi bengabe kulama plans lezinye izinto ezenjalo ezithize ezingayenza ukuthi abantwana begcine besenza ke leyo mdlalo eyokugaba. Lokhu kuliphutha ngoba kuyabe kuyisikhathi sokuthi ngabe bayabala belungiselela item lezayo kodwa abaningi sibabona sebeqalisa ukwenza lokhu kungezwa.
Zona inhlelo zokuthi abantwana bengenzi ukuganga khona lokhu zikhona yini elizikhuthazayo?
Inhlelo zokuthi abatsha bezilibazise njalo bethole indlela yokukhuthaza ukuthi bengangeni ezintweni zokuganga. Sinanzelele thina ukuthi amabandla amaningi esebenza lawo abelenhlelo ezihlukeneyo, abanye bebelama conference, abanye njalo belama camp. Siyakwazi ukuthi abantwana abaningi abangena emabandla esebenza lawo abanye ade bekuma-camp lawa e-Scripture Union. Njalo sinazelela ukuthi ngaleli khefu amabandla ethu amaningi aba lama-conference awo abawenzayo. Ngakho-ke thina njenge-Christian Alliance ngoba sisebenza la mabandla ayehlukeneyo asibi le nhlelo ngalesi sikhathi. Siyabe sidedela ukuthi amabandla la esebenza lawo abe le nhlelo zabo. Yikho lapho ohamba khona abatsha esebenza lawo. Nxa besiyalalela ilizwi leNkosi liyabathiba, liyabakhuza, liyabanceda ukuthi bengangeni ezintweni lezi eziningi. Udubo nje luba khona ukuthi laba abanye abantwana abayenza lezi nhlelo babe bengayi lasemabandleni lasemachurch. Ngakho kuyadingakala ukuthi kube lo hlelo oluzabe lukhangele bona labo abangabuyiyo lasemachurch ukwenzela ukuthi kube le ndlela yokubasiza. Ngiyakhumbula ukuthi kudala kwakusiba lama-clubs emalokitshini abantwana babekwazi ukuthi bedlala khona, kumbe kule swimming club, kumbe kule tennis club, kumbe kule basketball club, kumbe le bhora nje lokuthi bedlale. Konke lokhu khathesi ngesikhathi esiningi akukho. Enkayi lase-Lower Gweru sathenga-ke amabhora lama-uniform ukuthi bebe lama-teams okudlala ama-youth ukuthi abezidlalela. Lezo zinhlelo ezilokhu siqhubekela phambili senziwa, kodwa lapho emadolobheni obulawayo besingabi lohlelo olunjalo. Ngakho yikho esikukhangeleleyo ukuthi nxa kungaba lohlelo olunjalo lunganceda kakhulu ukwenzela ukuthi abatsha bethole indlela yokuthi basizakale bengangeni kulokhu okwamavuzu phathi.
Manje lina ngokubona kwenu imbangela yokungezwa khona lokhu kungakuyini?
Imbangela yokungezwa lokhu ivela ezintweni ezihlukeneyo. Okokuqala, ukwanda kulenjini esingathi ama-social media lawa ayenza ukuthi i-information, izinto zokuganga ezithize abantwana abakwanisa ukuzibona ebulenjini, khonaphana kuyaba phambanisa ingqondo zabo njalo kubakhuthaza ukuthi benze.
Umfundisi Hussein Swanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ukulugqiba uhlelo lwethu lamhlanje njengobana isikhathi singasekho, wothi sikhangele ebesilakho umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza umbuso okhululekileyo, njalo eleZimbabwe alisoze litshelwe ngamazwe ayeloncindizolo ukubana liqhube njani inhlelo zalo. Abalwa impi yenkululeko bathi kumele uhulumende abahloniphe ngokubanika amapentsheni alohlonzi hatshi abakuthola okwamanje. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.